asizange sithi sifuna ukugenqula uhulumende. Abantu abagenqula uhulumende yiba bezani, ngoba bagenqula umgabi besebenzisa amasosha. Bathe sebebona ukuthi sebemgenqulile ukuthi umhlaba jikelele ungazowathi ukuthiwa kutshayiwe ikhunga amasosha, bagijima bayadobha uMnangagwa bamfaka ngoba yena yisivileni. Thina sithunywa nguZulu. 2.6 million abantu baseZimbabwe bavotela ubaba uChamisa. Bathe bona sebediniwe luduko lolabalibonayo kuleli lishe. So bakhuthaza ubaba uChamisa ukuthi aqoce abantwana baseZimbabwe bangene emgwaqweni betshengisela udubo lolu lapha esithi sidla khona imbuya ngoluthi. Sonke siyazi ukuthi sihlezi khonapha akunamali esithola emabhenki. Waphinda lo hulumende wabo elo minister uMthuli Ncube khonoko ngamapedlanyana esilakho osokusela emafonini usebuya futhi azothatha futhi ama-2 cents lapho mela khona izimali sesibhadala kumbe ngama-accounts kumbe sithumele izihlobo. So uZulu uteka kusaphileki, njalo lilungelo likaZulu waseZimbabwe ngoba isisekelo sombuso siyasivumela ukuthi sitshengisele emigwaqweni ngokuthula. Thina silibandla lokuthula, sitshengisela uhulumende ukuthi hayi bo lokho elikwenzayo kakuseyikho, ngoba thina selisihlalisa luxhubhu. Into akasimanga kuhle, anta kabasayi ezikolo, izibhedlela sezisibulala imigwaqo, sisibulala amafutha enqola zomlilo ayahlupha, njalo kula nto kebentshontsha kodwa kabangeniswa emajele.
Nxa sikhangela indlela uMathema akhuluma ngayo, ukuthukuthela okuzwakalayo elizwini lakhe, kalesabi yini ukuthi alubana lithe laphuma langena esitaladeni kungagcina kubulawa abantu njengalokho esikubone usenzakala eHarare?
Vele ibandla leZANU-PF umsebenzi wabo kulezi nsuku ikubulala abantu, njalo ekutshengiseleni vele khonapho bangazama ukukwenza. Kodwa kambeli ngitshela ukuthi abantu abangu-2.6 million bangaphuma phandle lapho bangena imigwaqo, bazaba bulala babe bangayi bengadliwanga ngabantu.